sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 30 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Singasholi ukuvota lamaphosisi akhona singakayivoti, asihambeni siyerede, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivoti yethu.
Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo okwenzakala ngesikhathi seGugurawundi obizwa ngokuthi uloyiwo athi elokhu esethuselwa ngokubulawa ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo.
Kodwa ke ngoku uhambe wrong, siloyiko thi asizukoyikiswa ngomgada, awungazama ngazo zendlela, ungazama ukusithenga ngemali, asikho semashops lesingamadumata sithengiswa.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota ukwenzela ukuthi ibandla leZANU-PF elilokhu libusa kusukela ngomnyaka ka-1980 lidedele abanye. Esinye isizalwane seSouth Africa uNkosazana Vimbai Mutsavuri ohlezi ekhuthaza abanye bakhe ebulenjini beFacebook ukuthi bayivota uthi kusobala ukuthi baningi abahlala kwamanye amazwe abangasekeli ibandla leZANU-PF njalo abangahlalanga kuhle amazweni abakuwo. Okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo loNkosazana Mutsavuri oqala ngokusichasisela ngomsebenzi wakhe.
Mina ngifandwanga ngumuntu, angilamali engilayo, lami ngiyazibekela ngizama ukukubambanisa lokhu nalokhuyana, kodwa into esilayo yi-internet and mina into engilayo yi-voice. So mina ngizofuna ukuba yiyo leyo voice yabantu balapha e-South Africa, eyabantu abase-diaspora, se-England, abase-China, abase-America, abase-Australia. Into engilayo ngile phone yami, ngiyahlala phansi ngikhulume nabantu, imilayezo yami ifike kuba.
Kuyini okusebulenjini kulabo abangakaze bekubone njalo kuqondiswe kubani?
Hayi, imilayezo yami iqonde umuntu as long as usiva ukuthi mina ngiwaseZimbabwe and mina kufanele ngibe seZimbabwe, kufanele ivote yami ibe le difference kuleyo i-election ezayo. And mina umlayezo wami uthi kudala sikhala, kudala sikomplaina, kudala sisola, kudala sikhuluma kungela lutho elu esilwenzayo. Kudala silinde omunye umuntu ukuthi asilungisele ilizwe. 37 years zonke silindile. Umbuzo wami kwabantu baseZimbabwe ngokuthi singa abantu abalwela inkululeko yethu bahlala labo balinda, sasizaba le nkululeko na? Kodwa abalindanga, basika esikhathini sokuthi babone ukuthi hayi, isikhathi lesi sesifike emaphethelweni sokufanele sisukume siyelwela inkululeko yethu. Thina asilwi, thina asihambe empini, kodwa thina siyasukuma siyevota. Singasoli ukuvota lamaphosisi akhona singakayivota, asihambeni siyerede, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivote yethu. Kuba le registration le biometric izosivikela already ivote yethu. Singabona ukuthi amavote ayarikwa, sizaprotecta ivote yethu ngokukhuluma ukuthi siyabona ukuthi le nto iyarikwa.
Lo ngunkosazana Vimbai Mutsavuri olwela amalungelo oluntu ezimele, sixoxelaye eseSouth Africa. Iningi lithi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe izolo kobulawayo uveze sobala ukuthi umnotho welizwe ukusimo esibi ngoba bekungaphithizeli njengeminyakeni edluleyo. okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyobulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ngazungena emahholu uzananzela ukuthi emahholu kwakudivayidwa laphana ama-companies balamasi lezi space ezincane ukuthi bangene okuningi. Kodwa nginanzele kathesi ukuthi kuthiwa amakhampani anikwe izipesi ezinkulu into yokulo mkhandla ukuthi abantu bahamba lula. Khonokwana kube kuhle ukuthi kusitshengisa ukuthi kusegcekeni ukuthi hhayi i-economy yelizwe lethu ile challenge eyokuthi lanxa abantu sebesale bebe ukuthi e-trade fair sebekwenzela nje ukuthi ngumkhuba uhambe futhi ngale esasitele ukubona khona inkomo ezisabekayo. Hhayi zikhona zona kodwa-ke ungakhangela uhlonzi lwazo ayisilwane esilejwayeleyo. So ngamafitshane kuyatshengisa ukuthi umumo wezemnotho oweZimbabwe ukhanya ungathi hhayi uchayile sibili kakhulu ngoba le trade fair kutshengisa ulutho olukhulu olumahalisa olwenzakala khona.
Kodwa edolobheni lakobulawayo-ke umbukiso lo ungabe ulethe okunye okufana lemsebenzi yini laphana kulungiselelwa idolobho ukuthi kuyeza izethekele?
Yes, hayi lokho sibili lapha lalaphayana kodwa futhi nxa sengifuna ukuqhathanisa kwasizala kudala isikho ngoba ungananzelela kathesi ngenxa abantu ababuyileyo bevela kuye kwamanye amadorobho la abanye bona abalutshana bangabevela phandle kweZimbabwe uzathola ukuthi ama-hotels ama-lodge ayasebenza sibi kakhulu. Engikholwa ukuthi kuzancetha kancane ubani izisebenzi lazo ziqhatsheke ezinye zi-artiseke njalo ungananzela ngaphana ezini abantu labathi befaka ama-stands abe-trade fair lapha nalaphana baqhatshile abantu abambalwa ukuthi bancethe ukusebenza khonaphana. Ungananzela futhi abantu be-trade fair bekusuka abantu abangama-ashaz abayi-security abaqhathiweyo. So ngamafitshane okwalezi nsuku engxenye ezingu-6 bona abantu benkosi abanye abahambe bawuze lo msebenzi empilweni zabo hhayi bazadobhadobha khonokho okuncane divele ungakhanyela futhi angaba phandle kutshalo balilunar park zisiya yikho kuyatshengisa ukuthi hhayi umumo uhlonze we-trade fair luyehla lokhu lusiya phansi ngoba kalilunar park yayibiza abantu laphana ibiza izimuli ibiza abantwana abajwale laphana. So kuhle kuwutshengisa ukuthi kule nto engahambi kuhle.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyobulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZCTU sixoxelaye ekobulawayo. Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo wokwenzakala ngesikhathi sekhokrawundi obizwa ngokuthi uloyiko athi alokho esethuselwa ngokubulawa lokunye ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo. Leli qembu selikhweze lolu daba emapholiseni wona asebathumele kukhomishini yezamalungelo oluntu. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Ilunga leqembu le-Spesake Youth Organization u-Ayanda Manala uthi sekulesikhathi eside bethola kwethuselwa lokhu ngakho sebekhethe ukuthi bakuveze egcekeni ngoba becabangela ukuthi kwenziwe labo abalesandla ekubulaweni kwabantu makhaza ngesikhathi sombhuqazwe wegugrawundi. Wayanda uthi sekulesikhathi bethenjiswa amaqubaquba emali nxa bengekela ukubikisa lumdlalo okuyinto athi iphinde yenzakala kuye ngeviki ephelileyo ngesikhathi efonelwa ngumuntu angamaziyo owesilisa.
Bekafuna i-settlement yethu i-condition yakhona bekuba siyiyeke into esiyenza ngoloyiko ezisiphe sakhe youth organization for imadlana ethize njalo bekafuna sihlangane samtshela ukuba asizimisele ukuba sihlangane naye njalo abukho ubuthakathi obudlula indoda ethenga enye indoda ifuna ukumvala ukwenza into afuna ukuyenza.
Kanti-ke kuthe ngokwala kwabo baqala ukuthenjiswa ukubulawa okuyisixwayiso Ayanda athi sifike kwelinye ilunga leli qembu uyangamhluzi ngeviki ephelileyo njalo.
Ngolwesihlanu njalo sathola enye ikholu beyi-private number enye indoda ithi yona ayikho into esingayenza ngoloyiko njalo sizimoshela isikhathi sibancane kakhulu asazi lutho ngale genocide esithetha ngayo.
Yena-ke uyangamhluzi uthi bazimisele ukufa belwela amalungelo alabo abalokhu bebubula kusukela ngo-1980 kuze kube lamhlanje.
Mambe sebesenda ama-threats kanje bezama usubhayibha kanje bayava they can feel the flames. Thina siloyiko ayikho into zositopha sine freedom of speech and expression.
Lobanje uyangayisithi laba bantu kabaziveze ukuthi ngobani ngabayiphi inhlanganiso kanti ke bakhuluma isilungu. Lobanje kuzwakala ukuthi ngabensundu uthi abathandabuza ukuthi ngobani.
Umugabe nezanofefu baqhele futhi ukuphilisa abantu ngokuboyikisa kodwa ke ngoku uhambe wrong siloyiko thina asizokuyiphiswa ngomgadi awungazama ngazo zangendlela ungazama ukuthenga ngemali asikhose ma shops bese ngamadumata asithengiswa
wayanda utimizamo yokuvula icala enkambeni yamapolisa eKhayelisha eCape Town lapho abahlala khona ibingakaphumeleli njengoba amapolisa esithi afuna ukwazi ukuthi leli cala letheswa obani kanti ke sebebathumele kukomishini edingisisa ngokuchaphazwa kwamalungelo oluntu isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala yena uthi kaziqhubekele phambili lezi nsizwa ukuze sifundise uhulumende wezanu PF ukuthi kumnandi kangakanani ukuphilela izweni elihlonipha amalungelo oluntu
kumele ukuthi bengethuki bona beqinise beqine beyenze ngoba bathi bekwenza vele okwabekwazi bacetshiswa ngabantu ukuthi okay it's fine mali izokhuluma ngegoground vele kuzafana lalokho so mina ngithi abaqhubeke besebenza kanzima ngendlela abasebenza ngayo bengethuselwa ngoba izanu PF vele yona iyathanda ukwethusela abantu ngendaba sifana nalezo
Inyanga ephelileyo iqembu leloyiko liqoqe ukutshengisela edolobheni leJohannesburg okukhanya abantu abaningi bekhalaza ngokuthi kuthonisiswe bonke abadala amacala ngesikhathi seground kuphinde kuhlawulwe labo abachaphazwayo. Nelesitudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje sengilithiya ezandleni sika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ningu Mike Hove, namhlanje ngizabe ngixoxa lo sakhulayo osekhiphe idlalade elitsha elingaphansi kwesihloko esithi Against All Odds elitshisayo. Leli dlalade selenze ukuthi umphakathini kobulawayo ujive ngathi akusela kusasa. UDJ Skyver. Skyver, Skyver mfana kithi, ngiyakwamukela kuhlelo. Masiyihlabe le ndaba mfana kithi. Yazi kulabalaleli bethu abaningi abangelali ulwazi oluthile mayelana ngale dlalade lakho. Awungitshele ngamafishane mayelana ngalo.
Okay, I'm going to release this one album.
Against All Odds. Kuyini okwenza ukuthi ukhethe isihloko leso?
Iqiniso ukuthi like is the challenges that you are going through as musicians in Bulawayo. Musicians abako Bulawayo eqinisweni ukuthi we are stuck lay livers. Iqiniso leli we can't run away from that. Abantu abaningi we can lie on social media, we don't think anything are well, but things are not for in the course of ama musicians abako Bulawayo. Izinto zabantu zidano bayikhangelela phansi ama-promoters abalandi abalathi even as much as sivama lathi ukuthi siphushe but the fact that ungako Bulawayo and you make music from Bulawayo abantu bakukhangelela phansi
idlaladeleli umdumo bani
I know ngumdumo we-house it's a house album ile 14 track kule bit of afro house le soulful abi vocal house bizana but mostly vele ngizama ukuthi ngiyenze ibe african i appeal to anyone othanda house
uyazi Skyver masinikeze abalaleli bethu ithuba lokulalela idlalade lakho bafethu ingoma ezayo ingaphansi kwesihloko esithi ayeye masambe ke Skyver angazi ngama DJ asekhiphe indlalade womdumo we-house kobulawayo. Likhona abaningi na?
Hayi Stand Amongst Only. Hayi Stand Amongst Only. Yini Bulawayo? I know Stand Amongst Only. Hayi lo DJ Cooperman. Cooperman obulawayo night like bakhiphe album. So I'm thinking how you see Stand Amongst le Bulawayo night.
Uyazi kwele South Africa bayawuthanda lo mdumo. Abaculi lama DJ alo mdumo we-house abadabukela amazwe achiyeneyo emhlabeni wonke jikelele bayodlala ingoma zabo ngikhona. La ukhangelela ukuba ngumunye oza kwenza lokho na?
Yeah, vele i-plan is ukuthagetha South African market, because that's the biggest house market in the whole world. Even our Germany, Amanin, Musica, we were big in South Africa than we were Korahan. Because in South Africa, you got a public house market in Kuli.
Kuli ngoko yetu, ushilo, wati into enzo, uti unigezi, zalate lako, isi shogo yeti against all odds, ukuthi kunzima ukuba ngumculi ovelebulawayo ngoba amathuba okuthi uzayenza imali esuthisayo mancane. Awungitsheleke mfana ngithi yini umbono wakho mayelana lobudlelwano olukhona phakathi benu njengama-DJ labaculi asebulawayo lama-promoter aseZimbabwe?
Hey, it's something, they are motivated, but at the same time, I feel disappointed because, okay, yes, big in Zimbabwe, but at the same time, that's a little key word in Zimbabwe. For example, Kelvin, like, big in Zimbabwe. Like, I told him a short outdoors, like, with nature, show a big crowd, I'm a promoter, they invest in my name, but none of that is happening because, no one is believing in supporting local musicians.
I'm fine, I get it. Isikhathi sesifiwe ngumangoyi kodwa ngiyathakazela ukuba lawe kuhlelo. Balaleli lani sekumele ngilivalelise, ngizalishiya lilalela ingoma eka Skyver lo Thandi Dlana engaphansi kwesihloko esithi Iphupho, My Dream. Masihlakani ngeviki ezayo, olivalelisayo nguMike Hobe, bafethu lilale.
Siyabonga Mike, le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakathe aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Kesizwe uGibbs Dube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Awin viba wasila le mawin viba wasila le mawin.
Yebo kambe zulu kandaba lingalithola njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke eWashington DC ngiyaphila. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamna silomnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu ukhona ngale ke egogwe. Baba Ndlovu kunjani?
Ikhona baba linjani?
Hayi siphilile kunjani kona begogwe?
Hayi egogwe ngapha kungcenywana khona.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Esixoxa ngakho ke lo Ndlovu lamhla. Sibabili nje sinje sikhuluma ngemkhuba yesintu. Umkhuba esikhangelayo kakhulu lapha ukuthi lokho kusayitheswa yini inkanda. Inkanda lokho kusayitheswa yini kumbe ngokudala lokho?
Hayi, kona lokho kusenziwa la kadesi ngoba kumanje umama ongizalayo ngapha ekhaya uyetheza izinkanda.
Uyabe senza yedwa kumbe uyenze labanye?
Hayi, kuye kulabanye nje abe sizana labo kodwa yena nguye omkhulu wabo. Ukuthi nxa abantwana kumbe bayagula kumbe kwenzakalani ukhangela izinkanda babaletha kuye umama.
Ubona ngizani kodwa kuyasebenza yini khonoko kwetheza inkanda kumbe sesiphongwenza isintu nje?
Hayi, khona ngezinye indlela kuyanceda kodwa kwesinye isikhathi hayi ungathi even umntwana engetheswa ngenkanda abi le problem.
Nxa kungela nkinga kangako poke indaba silokho sikuqhuba sihamba la kuphambili sikwenzelani vele khonoko?
Hayi, khona kwenziwa ikuthi nje izinto zabantu angeke ubekwazi. Abanye bathi thina kasethezi abantwana inkanda okungokwesonto abenza ngendlela yakhona, abanye njalo balandela amasiko wona lawa awakudala.
Uma sesikhangeleke abantu betheswa inkanda ngendlela ezijeneyo, abanye kuzokuthiwa sibamba imvu, abanye sibamba lokhu lalokhu singazikhumbele ezikhova zikhona khonapho, kodwa nangibuzo kwakho sibili kungani kuyabe kungani kwenziwa njani?
Eyi, hayi lapho baba kebela ingani ukuthi ngichaze kahle kuyangiyehlula. Yebo, kuyenzakala khonoko.
Ye, so ke uzokuthiwa kumbe siyadinga unyawo lwesikhwehle kumbe kutenteni, kodwa ke hayi loba kunjalo ke bakwenza abantu besintwini. Kodwa nxa siyaphambilini sibili bona zani umkhuba lowo uzaba khona kuze kube nini?
Hayi, wona ukanye ngani into ezaphela nje le ngoba abantu labo sebesebenzisa isimanjemanje.
Ungaqeda kuwini?
Ukuthi ungaphela njani? Eyi, lapho lama ngiye ngisho ukuthi ungaphela njani. Ikukhuleka nje kuphela abantu asebemelele kwenze kakhulu ngoba thina sinje lathi ke sesingabantu abanjani abakholwayo.
Ye, so kumele abantu babambe umthandazo eh?
Ye, hayi ukukhulu ngumthandazo.
Kodwa ke nxa sesikhangela futhi sibheka khonoko ke usiko lolu, wena ngokwakho ubona ngazane lungabe vele lwavela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Eish, lapho ke hayi ngathi ngani sisesemuva kakhulu kikho lokhu ukuthi sibekwazi ukuthi kwavela ngaphi ngoba savela sathi lathi sizalo akuthola kukhona la kade esiloke sikubona kusenziwa.
Ye, kodwa siyabona bolaba abantu abangani bagcile kakhulu kukholo lwesiKristu. Bangani abasokuqathekisa kangako njalo labantwana abaguli baba ngabantwana sibili. So ke pho ungathini ngakhona?
Yiko ke baba engujileyo lapha. Ngathi thina sesingena kakhulu ngathi esiKristwini. Abantwana bayathandazelwa nje kuphela kungelazihlahla, kungelani okusetshenzisiweyo, bephile nje kuhle and inkanda zabo zingabahluki.
Kodwa ungakhuluma njalo ebantwini abadala phela bangakukhangela bathi undlovu lapha ngane sekhuluma wakhe la.
Yakho kona kunjalo ukuthi nabadala bengangizwa ngisisho njasesithi hayi kumfane ngani senjani belahla amasiko
khangela khonapho
yabo belandela okwesiKristu kona kunjalo.
Hayi ke vala ngamafitshane ke Ndlovu, utsho ukuthi pho umkhuba lowo wena ubona zani uya ngaphi?
Hayi wona ngendlela osusenzakala ngakhona, hayi ngani ngumkhuba osusiye ekugcineni. Abantu abaningi sebesazi ngukankulunkulu ke kathesi.
Ye, hayi valelisa ke uZulu baba Ndlovu.
Hayi ke Zulu omuhle, ngiyalivalelisa imibhotweli Ndlovu, ngisegogo ngiyabonga.
Ye, nathi siyambonga kakhulu ke umnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu khona ngale ke egogwe enkabazwe. Ungadinelwa kusasa mntakamama, sibongele kakhulu.
Lami ngiyabonga ba.
Hayi ke okwalamhlanje sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lapho-ke kade silo mnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu okhona ngale-ke egogwe enkabazwe. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilani.
Siyabonga Gibbs.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, siyabonga kakhulu. Nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengikhangele indaba elethwa incwadi ekaJohane eyokuqala. Ichapter ingathi verse nga-7 uJohane uthi yena abazalwane bangani bami angilibhaleli umthetho omutsha kodwa ngililethela umthetho owavele ukhona kusukela ekuqaleni. Lo mthetho ukuthi lithandane, le yindaba elayizwa ekuqaleni, ikanti isikhala ngani intsha kini. Abese sithenga kuverse ka-9 ngaye khona umuntu othi yena uphile ekukhanyeni kodwa ezenda omunye umzalwane lowo muntu uphila ebunyameni. Ikanti umuntu lo othanda abanye abazalwane labanye abantu uphila phakathi kokukhanya njalo baseze ayenze ukuthi abanye abantu bagwenxeke. Mbunakani indaba eqakathekileyo kwezisikhathi esingayithumayeliyo kakhulu emabandleni yindaba yothando ngoba vele yena uNkulunkulu isimo sakhe luthando. Yikho iBhayibheli lisitshela ukuba ekuqalisweni uNkulunkulu wavela yena wathanda umuntu wamnakekela wamxolela umuntu eqhubela phambili esona ezikhathini ezehlukeneyo kodwa uNkulunkulu wayethola efumana indlela yokuncedisa umuntu ekugcineni wazaletha indodana yakhe yona yodwa eyabulawa futhi yobonala abantu uNkulunkulu ayihamba ubancedo. Ngakho siyananzelela ukuthi uNkulunkulu uluthando. Indaba leyothando yindaba eyiyo esenzikini yesiKristu. Akuna sikristu esingaba khona kungelathando. Siyananzelela ukuthi uJesu yena bambuza ukuthi yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu kwedlula wonke. Wathe sithanda uNkulunkulu wakho uJehova kuphela kodwa uthande njalo lomakhelwane wakho. Siyakhumbula ukuthi kwelafana kwaphuma khona indatshana yomSamariya olindileyo. Ngenxa yokuthi base bembuza ukuthi kathi umakhelwane wami ngubani. Ngakho namhlanje abanye abalaleli nangikhuluma kanje bake kuze ukuthi nithande ubani na. Kumele uthande wonke umuntu oseduzane nawo ngoba wonke umuntu ngumakhelwane wakho, wonke umuntu uba yisihlobo sakho. Ungamsiza kanjani? Uyazihlupha na wena ngokuthi omakhelwane wami badlile yini namhlanje? Abantwana bahambile yini esikolo? Abantwana banakekeleke kuhle na? Uyazidla na wena nabanye omama osebenza nabo? ukuba landele konke kungabe kulungile, bahlutshwa kuyini. Nxa usenza lokhu uveza uthando lukaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu sinika umlayo wokuthi kumele thina singene emhlabeni singawehluleli, ukuthi laba abantu ababayizoni, laba abantu abalunganga, laba abantu abayenzanga lokhu lalokhuya, kodwa kumele ukuthi sidonisele abantu kuNkulunkulu ngothando. Nyanakana lindoda yomSamariya uJesu anika umzekeliso ngayo, siyayibona ihlangana lomuntu owayechaye wagubudlelwa ngabotsotsi. Abanye bedlula umlifayo wedlula, abanye bedlula abantu ongacabanga ukuthi yibaba bengamnceda, kodwa sibona lindoda engumSamariya ithatha lomuntu imsiza, imncedisa, imthoba amalonda akhe lapho ayechaye khona amatsotsi, imusa esibhedlela, ikhiphe imali yayo. Ngakho lapho kulothando khona kulokuzinikela, kutho ukuthi lapho kulothando khona kukhona ukutshengiselwa lokulothando. Uyeke wathi uyathanda umuntu ungamtshengiseli. Amajaha nxa esalungisela ukutshata engathandwa intombazane, siyambona ethenga amaluba, siyambona esenza izinto eziningi, eyeka khona ukukhuluma kuphela ngomlomo. Labo baba sebetshatile, uyengqobeleyo ukuthi nxa usithi wena uyathanda umkakho, kuyamele zikhale ukuveza-ke lokho ngokumenzela izinto ezitshengisela ukuthi ulothando laye. Ikanti uthando lethu akumelanga luphelele khonapho. Ngiyananzelela ukuthi thina ngapha ikakhulu ebantwini abansundu asitshengiseli uthando ebantwaneni bethu. Abantwana bethu ungayekeli ukumtshengisela uthando umntwana wakho, uyahambela udinga kwezinye indawo. Yikho sibona abanye abantwana begcine umntwana oseseyintombazane egcina-ke ehamba nabobaba abakhulu kakhulu ngoba bekhanya ngani bamtshengisa uthando.
Kuyiphethe mfundisi,
siyabonga kakhulu. Namhlanje besikhangela indaba yothando. Baba, siyathanda ngegama likaJesu ngoba ulethe njalo uthando phakathi kwenhliziyo zethu. Yenza ukuba sithande omakhelwane, sithande intandane, sithande abafelokazi, sibe yithi esingena ezibhedlela siduduza abagulayo, abaswelayo. Baba, siyathanda ngegama likaJesu, sisize sibe nothando, sisize silutshengise njalo lolu thando egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Nanto ibutho likaKristu lisithi dwala lami.
Dwala dwala lami laphana jemanje cha shebuwena.
Dwala
dwala lami laphana jemanje cha shebuwena.
Dwala
dwala lami laphana jemanje cha shebuwena.
Sibonge ibutho likaKristu ebelithi dwala lami. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.